masikhangela umumo weZimbabwe, umumo weZimbabwe wona vele yebo phela bengablema umongameli bathini, kodwa umumo weZimbabwe ube mubi ngesikhathi sisuka embusweni ka-former president uMbaza. Kuthe izinto zezizimbi ngamazala. Ngakho-ke okwakathi esimasikhangela umumo lo sikuyo yukuthi usukele khonaphana sibe lo mnyama nje kwabuya indaba ye-COVID. I-COVID yasishaya, yashaya wonke amazwe, intsho le-South Africa wona layo umumo wakhona mubi khona ngale South Africa. Wala abantu abaningi abantu bakithi khona ngale awusela msebenzi e-South Africa, kuyafana nje lakho. Kuse kusiza impe ye-Ukraine ne-Russia nayo iyengezelele kuwona ama-economies. Ama-economies semali ena la even i-Southern Africa khona abasikhangela namazwe wonke ojikelele. Sathola ukuthi umumo wezinto umubi, abantu even e-South Africa ngale balahlekelwe yimisebenzi kakhulu.
Kule commission kaMontlante liyana bathi bona uMnangagwa akazange alalele ngitsho ulutho olulodwa olwaluphakathi kombiko wakhitshwa yikhomishini leyo.
Ngiyananzelela mamazala ukuthi abantu abakhuluma njalo bethi umongameli kazange alalele. Ngithe mina umumo lo ube mubi kakhulu ngesikhathi senesho kusenzakala ukuthi kade sibe le-COVID. Yawona imumo wama-economies ethu iZimbabwe layo ingenye yakhona. Khonokho nje abantu bangakhuluma bethi kalalelanga lokhu, kalalelanga lokuyana. Bathi mamazala mbala wayesazi ukuthi i-COVID izabuya. I-COVID phela shiyo into eyenziwa baphandle kithi kumbe i-COVID yinto eyenziwa amakhiwa ama-Americans lama-Chinese bawazi ukuthi i-COVID yamani sekuswangubani. But khonokwana yikho okuthe ngesikhathi kade kumele into zilungiswe umumo wethu waba umubi ngamandla ngoba vele kade uvele umubi umumo wethu ngesikhathi.
So lapha Mkhonyana uvumelana labo yini-ke ukubana imisebenzi kayikho ukuthi bengaze baphenduke eZimbabwe? Umongameli Mnangagwa wayebathembisa ukuthi bengaphenduka eZimbabwe imisebenzi khona uzabapha le ndawo zokuhlala umhlabathi.
Amazala uyabona eqinisweni lonke umumo wezinto njengoba sikhuluma nje ukuthi umumo kawumuhle, umumo wama-economies movie, kodwa akulanto engaswelakala ukuthi yenzakale abantu mase bethe babakhona abantu bakithi.